Kwa hizika disenda wa VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle siyahlangana kwenza kusihlwa ngolwesine mhlaka 25 inkwenkwezi 2023. Igama ngontunga milinko mo. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabe Zimbabwe National Water Authority izinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-TCCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla lezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamachumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abaningi bebengagqize qhakala ngalolu suku besithi akulalutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe eAfrika lawo engabambananga. Kubika uEzra Chisasbanda.
Umanyano weOAU sileminyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho loncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kweSouth Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko, wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa ubudlelwane balamazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlangana lazo kulelizwekazi. Kosobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosinyati sakamizi sakoBulawayo yena-ke uthi African Union iyazehlulekela.
Akula kubambana, siyancindezelana njalo siyathukumezana abanje. Kala abantwana egoli ngali bathi bayaxutshwa kunjani njalo. Lena lo khangele kuthiwa ngomafesi uthi kabaphenduka, abanye ngababapromise ukuthi bayabafaka amathayo. Kambe kungabe kuyimpilo yonaleyo, yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sixotshana thina i-Afrika bani yonaleyo. Bethe Britain khona la bantwana be-Afrika ngale futhi bafike bahlukuluzwe, manje abantwana bayaphindela ngayo.
Umkhokheli webandla lezaphu uNuzana SibongiseNkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle, kodwa abantu be-Afrika abakhululekanga ngitshola kancane, ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, thathwa ngamaChina, thathwa iwo wonke umhlaba, thina abaningazithizima ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-TCCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. Umnumzana Kip Ostalo Siziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga-ke le-Afrika yonke jikelele, kodwa silokunanzelela ukubana-ke into eqakathekile e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise-ke udaba lokubana-ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Umnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters, EFF, eZimbabwe uthi-ke ingxenye ayikhinjwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuni Afrika engelabandlululo, sifuni Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
Umnumzana Mabutho Moyo lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Afrika liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Afrika isikhathi sokuthi ibe nelizwi entweni eziphathelane nempumelelo yayo. Singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Zonke zomdabu ziyalisora leli langa zitalincedi lutho induna inqamene kwanda uChief Matema ngomunye oqothoza lolu suku
ongimbamba kuke ukuthi ucross out eSouth Africa uyathathisa uyavuza ipassport ngathanda ukuye eZambia ngiyavuza ipassport kunokana ikukwenza iSouth Africa ingani iqamqamukile kakhulu.
Ingwethu ecubungulayo ezombusazo omnumzana FDL Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isizenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Afrika Day kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Bobulawayo lakwezinye iindawo zelizwe bebembalwa abantu abananzele lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Iningi lithi ngeke linaze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungenambuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimane Studio 7, iKamera Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala weWange Local Board. iZinwa ithi isikwelede lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe, i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebekanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akatheka this year January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Sathe sebesivalile amanzi saqala ukukha emfuleni. Ayabe ngcolile ngoba kuyafela izinyamazana. Ayanuka njalo.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokitshi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi, esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowekholera osibhahile ilizwe lonke.
But nokuthi lawana awasimathayo ngekhoya, siyasebenzisa wona lawa khona ngcolileyo. Siyabe sinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angikhona vele akho ke ndingafika lani bethu kanye ukuthi sikunjani laba kentsonto. Lesiphomo ukukha kuphela kunje abantu abathupheka amanzi.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelatshala kuyikulwa nje kwekhansili yeWange Local Board labeZinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa bathutshani bokunjani obusavayo. This is what is happening. Abantu be-Phase 4 for us ngabantu aba-innocent. Into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano beZinwa ne-council.
Isikhulumeli seZinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalela amanzi. The council isikoroda 38 million kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kweZinwa lekhansili yeWange kubika kwaqala kudala lapho iZinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane loduko lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Abebandla le-CCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, e-Lupane, e-Mguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo, ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluzakwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda owebandla le-CCC uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ukuthi iZanu PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile but kulamapholisa lamasiyayo la okuthiwa yifasi nabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphaya. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhla ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amaqhinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni singabafakanga isandla. Ngoba into ehluphayo abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu besethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede, ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile bathi ukufa kungasiko kufa ikuphi.
Yey baba mafasa, ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasotsha, sisebenze lamanye amasiyayo okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasotsha ahala mali, amapholisa ahala mali, amasiyayo ahala mali. Yikho amanye amasotsha lamapholisa lamasotsha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Awukuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yokuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimise ukukhuluma amanga bele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe. Bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle, imihlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo ama-handlers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngamva kokhetho. Ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalungakhululekanga kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa. Ngoba kathe sinxa ukhangela Gibbs, mfuna ukutshela abantu laba bayaphila bayabhota bhota bayenza imhlangano bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imhlangano yabo bekhululekile santando
kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawule kungelalutho nje umuntu apho ukuthi folohlo
angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sekuyini ukwedlula khona kwabakutholayo isikhathi senesabalazi ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitsho oloyedwa kanye kuloku kukhala kwabo kuvela ngapi kuyatshengisa ukuthi kuloku ganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga asithini thina sesilandela ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la mamanga wodwa laba abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabe bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoli bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Kwezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerica izolo ubenanza ukudlula komnyaka owodwa lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe eseWhite House eWashington DC. Umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi elemelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo we-rock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo eseleminyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo we-rock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abibandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokutshabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4000 kusiya phezulu. Ibandla le-CCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZanu PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abezanu PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo mnumzana Tim Moringai webandla le-CCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-majors esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity majors asetshenziswa yizanu akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So akathesi sesibona iZimbabwean bond isiwa like what is going on kathesi intengo sezihamba phezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezanu PF kazisebenzi.
Mina ngakusho ukuthi when it comes to into yemkhulumo sengifuna ukuthi abantu babonisane babambisane bahlale phansi endaweni bahambe bebambisene indlela. What we've realized in communication past is that people are not looking in the same direction. Maybe the CCR, maybe the CCR, maybe we are trying to build the nation. So that is the main thing that is in our country. We are always in political mode. It's a good to succeed. I'm going to have to change the interview. We are saying this. So I think we've got a class in our country.
Uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa iduty kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Hayi, into esiphayo kuzinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka i-bandage ezilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First, sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke aya kuphi and athengiswa njani and how much in quantity and kubuya malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge tourism, kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two ama examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani and then sihambe ku-gold mafia layo yasesichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla lezanu-P F.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho, uyamuzwa ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu ihlupha e-gold mafia.
One thing with my brother is most political because the government is the people. And if you say Zanu PF is corrupt, Zanu PF is not a vehicle for corruption. Because a lot of individuals who think the country are particularly corruption. Let's talk about the local authorities that run our towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. We cannot talk about the gold mafia when it comes to economic raising apples. Because the world has been run by our mafia. We can talk about the scenario cartel in Mexico running the economy in North America. It's worth $1.2 billion. And we're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election as an OPF, we moved away from politics and focused on nation development. Yet when we are still stuck on the political front. So in as far as can be seen, one nation with one goal trying to build the nation.
Nanso Moringai, uyamuzwa uMasikati uthi inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be-CCC. Umzwile khuluma ngamakhansili eliwakhokhelayo.
Into eqakathekileyo kumele sibekwazi ukuthi how i-administration of ama city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezibhekwayo ngama-taxpayers is a government run by ZANU-PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board to whatever fage is mali. Water rates, ama taxes are patalwayo. They come through the Ministry of Local Government. Yona eheto ngu Minister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU-PF. So yena ngokwakhe singathi ngugodfather odistributa izimali zona lezi ezihamba kuma-council.
Mnumzana Masikati, nxa sikhangela isimo somnotho sibi kakhulu, abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
I would simply say the economic situation is bad, yes, but the Zimbabweans are not suffering conflicts to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Maskati ngwebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai owebandla le Triple C eMelika.
The Voice of America.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo oqhamuka isandla esemsebenzini uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqhathi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhata isandla, ngangiklina, ngomuntu wayeklina kusebenza ukuklina imitshina. So kwasekusiba yimistake ngabe ngibona sengiqambukile njani bona singasela sandla. So into yangikhona khona abo ngithethe ngiqambukile umchayina wake ngikhathe sithi ngibengumsecurity. Ngithe ngigqethe ukuthi ngibengumsecurity walesikhathi ukuthi ngibengintshena emsebenzini ngivulula amathaya emota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu olungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lanamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba bengafuni ukumbhadala, ngicela ukuthi mbone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina, udokotela omkhulu onguye esibhedlela wabentshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingane kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umchayina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha amambodlela, so into yokuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizukule esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngidlala emabhawa, ngizama ukumela umuntu nxainata ilahle imbodlela, ndidobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrabin, into engiphila ngayo. So ngicela uncedo.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Ayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abayemncindezela ngendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yonaleyo.
Laba eZimbabwe abahlala eHabulon abafana lomnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngase ngingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi mfowethu, nxa kwekuthi wena anjoba ukukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngikuhambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosi wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ubengakadeli ubeseselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula elibizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha nalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lwakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha lubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-workers compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe ngutshikilo panqa 0-0 lele Dynamo semdlalweni we-Premier Soccer League, kwathi iWange yatshaya iHerentals nge-2-1. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.